VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 29 kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi somfuqazi wegugurawundi eCholocho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho.
$253 for Utapi passport in Nenga Kut. I'm a business that is very ala profit in Nenga. I'm a Lakona, I fly or I want.
Uhulumende useqalisile njalo ukupha abantu ama-passport ngemva kokubayeke wama ngeviki edluleyo ngenxa yemitshina ebingasebenzi kuhle. Incwadi kwezempilakahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane efana lemvukuzane yejwabu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kosiphepha eCholocho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Iningi labakade bekhona kulesi isehlakalo bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe bazexolisa ngesiga lesi njalo bahlawule ngocuku abalwenzayo. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimeleyo ekumsebenzi wokulondoloza ilungelo likaZulu e-Ukuthula Trust bamanyene lezakhamizi zeCholocho emsebenzini wokugebha amathambo kamuyi umnumzana Justin Chuma lomkakhe unkosikazi Thembi Ngwenya Chuma ababulawa ngomnyaka ka-1983 libutho le-VIO LA50 Brigade kosiphepha kugwayi level 9 abagqitshelwa izakhamizi ngemva kwelanga elilodwa bebulewe. Uchuma owayesebenza kunkampani eNational Foods ubikwa wadutshulwa wahle wafela khonapho kuthi unkosikazi wakhe waqunywa umphimbo ngemva kokuhlaba umkhosi ebona umkakhe esedutshulwe wafa. Umnumzana Amos Ndlovu wenkwalini eCholocho, omunye walabo ababanjwa ngamandla ukugqibela uChuma noMangwenya, wamukele ngenjabulo inyathelo lokungcwaba kutsha ababili laba.
Lumbono ohlelo lolu luyangithabisa, luyangithokozisa ukuba namhlanje izihlobo zethu ezilele egangeni bazibuyele emakhaya zizibisela ngale ndlela. Nxa kungaba yinto engahamba ngale ndlela, ingahlalisa izihlobo zabantu phansi kulo. Isihlobo lesifikezile egangeni. Ngiyacelisa nxa kuyukuthi into le ingahamba ngendlela yonale iphumelele ngale ndlela, kube khona abanye esingakwaziyo ukuthi bangaphi kwezindawo. Kodwa hhayi, faka ingqondo encinyane yokuthi mhlawumbe izinhliziyo zizadlala phansi.
Umnumzana Albert Mathe uchasisa ukubulawa kukaChuma lekhosikazi lakhe.
Laba bazongcwatshwa yimi no-Elliot Ndebele nomntanakhe u-Eric sibathathu ngokwayezakalayo. Sathi sizobabeka omunye wayesikwela ngenqalo la umphimbo, lo omunye kwakujayanisha ngokupheka ngoyindoda bewaqhunywa umphimbo yethu kuba phakamisa ke sesiyafaka egodini amapholisa besimelele besithi bona ezani masinya ngiyaphenduka ngayelani bayafika ngiyifuna saheza masinya sakawula la sasishibaveka ebele radio ngithi uyabona uma kungaholisi iphakathi kona phakathi
umnumzana Enoch Ngwenya oyemadopo eBhaja umni wabo kaMangwenya uthi okumzwisa ubuhlungu kakhulu ikuthi udade wabo wabulawa ezithwele
wabulawa ezithwele nomngakhe wonke kuthiwa kwaqala ukubulawa umngakhe nomngakhe wakhala usize kakhulu wasithambula nemanifesto yeJustice
Uqhubeke ethi ufisa ukuba umbulali avele kuyiwe emthethwandaba uthoniswe onguye owadala icala.
Hayi mina ngiyakhala kakhulu. Ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi bona labo abenzi okubi kathi iwayi bengavezwa egcekeni. Lami ngihlala ekhodi ngilalele bekhuluma ukuthi kwakuvela injongo yabo kwakuyini. Usho ukuthi ungabulala umuntu wesifazane aphathanga lutho indoda yakhe wayicelela emsebenzini wayisebenza kwe-National Food. Phiwa nencwadi ukuthi nansi incwadi ungathola i-roadblock ubanikeza. Zange babe nendawo nalokho abathatha umpopho nje bha. Wabaye kuphela wakhe.
Amathambo emuli yakoChuma athethwe asiwa kungcitshi zamathambo ukuyahlolisisa kahle ukuthi ngempela kulobuhlobo lalabo abacela ukuba agejwe bazathi sebengcwatshwa kutsha ngemva kophenyo. Ngimena iStudio 7 ngiseCholocho ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende seqalisile njalo uhlelo lokupha abantu amapassports ngemva kokuba yeke wamisa lolu hlelo ngeviki edluleyo ngenxa yemichina ebingasebenzi kuhle. Abantu abanengi ababhalisayo bedinga amapassports nyakenye balokhu bengakatholila namuhla. Uhulumende uphinde walandula namhla imbiko ethi intengo yamapassports isikhwelile. Kubika intathela izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ke wamisa umsebenzi wokupha uzulu amapassport ngeviki ephelileyo okwenze abaningi bacabange ukuba engagcina esekhweza intengo yalezincwadi. Iningi labantu liveze ukudana ngokuphuza ukuphuma kwalezi ncwadi besithi sokubabisela emuva emsebenzini yabo. Omunye wabo ngosakhulayo uNyasha Maphosa uphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe ethengisa uthi lokhu sokumbisela emuva emsebenzini wakhe.
Hayi mina sengikhathele mina ngiyathengisa into zami ngiyithathe eSouth Africa kathesi passport expire senje theyinya khona ukuthi iphuma ayiphumi. Sayistrandela ngwazi isikolo ziyavulwa khathesa ngosukona ngiyakuhambisa njani ibusiness elivele sengikhathele mina.
Lokhu kusekele ngomunye njalo osakhulayo uFaith Ncube yena othi kunzima ukuthola imali engamakhulu edlula amabili lengxenye yamadola 253 yokuba athathe ipassport yeviki esithi lokhu emele ipassport ye-$53 kusukela nyakinye ngoNtulikazi.
$253 for ukuthatha ipassport iningi kakhulu. Amabhizinisi ethu vele ahala profit eningi. Imali yakhona vele asilayo ayikwani.
Kodwa umqondisi wehofisi yokubhalisa ingwalo eziqakathekileyo ekaregistrar general umnumzana Clement Masango uthi imitshina yokulungisa yamapassport ilungiswe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo.
It was restored on Friday, which was Friday.
Imichina yethu yalungisiswa ngolwesihlanu kodwa umphathi ntambo uzethula umbiko namuhla ngakho ke angisoze ngiqhubekele phambili.
So I wouldn't want to talk ahead of.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Mathema uthi uhulumende akasoze akhweze indleko yokuthola ipassport njalo uzakwenza kube lula ukuyithola. Ipassport yentengo ephansi ibiza amadola angama-$53 ukuthi le etholakala ngemva kwamalanga amathathu usiya kuviki biza amadola ngamakhulu amabili lamachuma amabili lantathu $253 ukuthi ephuma nangalinye ibiza amakhulu amathathu lasishiya galombili $318. Inani labantu ababhalisa bemele ukuthola ipassport selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili kutsho uMasango. Ngimele 27 seHarare. Ningu Gibson Pepe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa usekhethwe izigaba zaleli bandla zonke ezilitshumi lantathu ukuthi aqhubeke elikhokhela kulandela ukhetho lwenziwe isigaba seSouth Africa ngempela sonto. Unobhala jikelele weMDC uMnumzana Douglas Monzora ngomunye owayekhangelelwe ukukhethwa laye ukuze ancintisane loChamisa kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eGweru lapho kuzaqhutshelwa khona iCongress yeMDC. Kodwa uMonzora kasakhethwanga ngitsho layisigaba esisodwa. Ukukhethwa kukaChamisa kutsho ukuthi sokuzamele akhethe umqoqi wenhlelo zebandla Organizing Secretary lesikhulumeli isebandla. Lokhu sokuludaba olusolwa ngabanye abathi kuzabangela ukuthi uChamisa abe ngutando kayiphikiswa. Omunye wabo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu okhulume lo Chris Gande weStudio 7.
Izanu-PF sizayikhumbula njengephathi eyayikhangelela kakhulu ababeyisebenzela and not ababesini ukuthi basetshenzele yiyo izanu-PF. Umgabe wahlala esihlalweni wapractica lokhu abakubiza nesingu bethi i-politics of patronage ukuthi abantu bayamkhonza ukwenza ukuthi abanikele izinto. I-MDC kancane kancane ilokhu ishiya khonapho. Ngakunikile example mhlawumbe singabe singayinanzelele yokuthi for example ngesikhathi ubithi esuka ku-Tsvangirai, u-Tsvangirai watshintsha isikhundla sikaSecretary General wasithathela insiba zonke. Ma ukhangela i-history yikho kwenziwa umdala ukutekele exactly ma umgabe khanisa ukuba utekele khanisa ukuba ngumsindo. Umgabe wangenayale i-politics. So i-politics yezanu yayiyi-politics njalo iseseyi-politics yabantu bezanu not yesizwe seZimbabwe. If i-MDC nayo isishiya kuleyo ndlela ukuthi isibhekela abantu abaphakathi hhayi ukuthi ibhekela abantu bezimbabwe siyakhala abantu basemazweni manje basisha ukuthi nababelekhaya. But if leyo party okunganiswa yiyo ezokuthatha ikusasa eZimbabwe ayisho ukuveza amabali engwele esiyo esinenkinga layo kuze kube namhlanje.
Ye kodwa bakhona abathi bona inyathelo leli liyaqinisa ibandla ngoba umongameli uyabe ezakhetha abantu abona bengabambisana indima enkulu kulalabo ababekhethwe ngabanye abantu.
But ama ukhetho lweZimbabwe ngithi yibi example ye democracy. So makule party ke ebuya isebenza opposa nalokho okwenziwa nationally. What more sebekunational bazovumela yini ukuthi abantu babe babazikhethelayo izinto abazifunayo. O-president mfowethu uma bekhetha ama-positions afanana nabo-chief justice and things like that vele bayenza bebulala bagcina bebulele khonoko ngoba nabo abantu abakhethwa ngu-president babe bengabantu bakhe ufuna ukubusa through bona. So ukwehlukanisa kwamandla khona kuvakeleli bana ngiyaziphumela lwa ngesindebeleni separation of power akusabi khona ngoba lwana umuntu usetshenza efuna ukuwonga umsebenzi awubuhlungu president.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa. Live Talk lamhlanje sikhangela ukugejwa kwamathambo abantu ababulawa ngumbhuqazo wekukurawundi ukuze bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lanxa esolwa ngabantu abanengi, umongameli wakwele Afghanistan sesungule umhlangano wamalanga amane okukhumisana umlotha labangavumelani lombuso wakhe, abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo ezamalungelo oluntu, ezabesifazane kanye lezezipepheli. Izulu lesikhukhula elecyclone Kenneth selise Mozambique ngemva kwamaviki ambalwa lelo lizwe lihlaselwe ngelinye njalo izulu lesiphepho ucyclone Idai. Iziphathamandla ze-United Nations lokhe zilokwesabela ukuthi ucyclone Kenneth angadala umonakalo owedlula okacyclone Idai. Ingcwethi kwezempilakahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Abagcoba amafutha okuhluba ijwabu baveza izizathu ezehlukeneyo kodwa injongo yabaningi ngeyokuthi babe bahle. Amafutha agcotshwayo laba avikwa edala ingozi enkulu kibo ikakhulu imikhuhlane yejwabu engagcina isiba yimvukuzane. Unkosikazi Sibongile Chuma ongumongikazi uchaza ukuqakatheka kwejwabu elingahlutshwanga emzimbeni.
Skin bleaching yokugcoba amafutha ahluba ijwabu lakho. Lokhu kuyingozi. Ngisho ngoba ijwabu lethu lilemsebenzi eqakathekileyo emningi. Okokuqala, liqakathekile ngoba lenza ukuthi izinembuzane kumbe ngithi amabacteria angangeni lula emzimbeni yethu. Njalo ilanga, imisebenzi ilanga ingasihlabi kakhulu okusilimazayo ukudala abakuthi yi-skin cancer. Ukuba mnyama kwethu khonokwana kuyimelanini yona leyo eyabe ikhona ejwabeni lethu. Nxa ingekho iyenza ukuthi umuntu kube lula ukuthi abanjwe yi-skin cancer.
Uyaqhubeka njalo umongikazi Juma ethi ikhona eminye imithi ongayibhalelwa kudokotela ehluba ijwabu kodwa kumele abantu bayisebenzise belandela iziqondiso zikadokotela.
Yabe ijwabu lethu liyasinceda ukuthi singagodoli kodwa singagcoba amafutha asubula isikhumba sethu saphezulu ziyafa lezi ezinwele kube lula ukuthi sibanje umqando sicine sesingena imikhuhlane yabonyumoniya kumbe ukukhwehlela. Akhona ama-prescription abhalwa ngabodokotela alawo ama-bleach anjengabo Betasol anjengabo Calamine lotion alungile nxa kuyukuthi aprescribelwa ukuthi elaphe imikhuhlane yesikhumba esiyabe silayo. Kodwa nxa singawagcoba okwedlulisekileyo yikho lapho esisuka bese silimaza ijwabu lethu.
Unkosazana Caroline Nxumalo ongomunye wabesifazana abagcobayo amafutha ahluba ijwabu uthi sekunzima ukuba awayekele.
Mina ngaqalisa ukugcobisa ngemva abangani bami sebengixwayisile ukuthi i-epiderm angaqeda ama-black spots engangilawo efesini. Dem ngathi sengiyithengile ngayigcobisa efesini kuphela okwakuqala ama-black spots lawa nayaphela sibili ifesi yami yaba smooth yaba butshelezi. Ngase ngiqhubeka ngiyigcoba ngase ngicabanga ngathi sengibomvu ngase ngibomvu ifesi kuphela ngapha ngaphansi ngimnyama ngakho ngase ngicabanga ukuthi ngiyigcobe umzimba wonke ngemva kokugcoba umzimba wonke konke ngaba bomvu indawo yonke ngaba muthi kwasekusekuyalo ukuthi ngiyeke lokuyigcoba akho ngaqhubeka lokho engiyigcoba lanamuhla
umnumzana Kelvin Sibanda othengisa amafutha okuhluba ijwabu uthi ibhizimusi ihamba kuhle ngoba oqala ukugcoba amafutha la kaphindi awekele futhi
thina nje abathengisi la mafutha okugcobisa ayenza abantu besifazana bebebomvu siwathenga ngobuningi bawo sibili eMozambique laseSouth Africa la mafutha asenzela kahle sibili kubhizimusi lethu lethela inkalakada zezimali njengoba abantu abangomama bengavele baqale ukwagcoba la mafutha akusayenzi ukuthi ebekele ukwagcoba njengoba kuza phinde kubahlasele ngendlela engayisiyo
unkosikazi silibaziso moyo ongomunye wabagcobayo uchaza uhlupho ahlangana lalo ngemva kokuba sezihlube ijwabu
mina ngangigcoba amafutha la ahluba ijwabu kuthi ngifuna ukuba muhle ngangiwagcoba umzimba wonke kodwa ngahlangana lohlupho olukhulu lapho ngize ngizithwale ngoba ngabeletha nge-operation uba behluleka ukungithunga bethi ijwabu lami selilula kakhulu ngaze ngahanjiswa eHarare lapho kobulawayo akula udokotela oweskin yikuthi ngize ngihambe eHarare lapho yikho engathola khona usizo ngoba bangithunga kodwa lanamhla i-operation yakhona ihlala ebuhlungu mina sengayeke lamafutha lawo loba ijwabu lami selingaselihle
amafutha okugcoba ahluba ijwabu ayingozi kakhulu nxa abantu bengawasebenzisa bengazange bawabhalelwe ngudokotela balakho ukuba bahlaselwe kalula imvukuzane yejwabu kumbe bangene ngumqando okungadalela imikhuhlane enjengesihlabo lokukhwehlela okungapheliyo iningi labantu alisebenzisa amafutha la ngabesifazane ngoba belenjongo yokuba bahle kodwa bayacetshiswa ukuba amafutha la ayingozi kujwabu labo ngakho kabayekele ukuwagcoba bazigqaje ngalokho abayikho khona ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Abanye bababulawelwa izihlobo ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokubekwa kakutsha kwamathambo ezihlobo zabo. Bathi kumele uhulumende axolise kuqala njalo ukubotshwe labo ababebulala abantu lalabo ababathumayo. Kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni yeFacebook namhla sixoxela abalaleli abanengi kanye lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra. Umnumzana Maxim Kandla yena owabulawelwa uyise lewele lakhe. UMkandla nguye osungula lingxoxo.
Inkinga ngalo kodwa uhluphayo khona lokho ukuthi uhlelo lolu siluzwisisi nginjenje mina am a victim as well lapho kwabulawa khona ubaba lo twin brother wami so-ke kule nhlupho ezinjengazona lezo labo cousins bami former Zipacaters babulawa lo umalume konokho-ke kuyahlupha indlela eyiyo ebekwe ngayo asikuboni thina ukuthi kuhamba njani besisathi ngenxa yebasahamba besizwa ukuthi kuhamba kukhulunywani bathatha nje inkulumo sesizothwa khona sokugejwa ngale sokugejwa abantu sokugejwa abantu laphana ngohlelo lukagogrant akulunganga lokhu abantu kabatshelwe njalo sibe kwazi ukuthi khona nxa kuyiwe endaweni ezinyikazwana lezo induna usabhuku lezakhamizi kumele zibe khona kuleyo ndawo kube nethelevishini lama-reporters bebe khona kuthathwe bekhona lapho-ke imifanekiso yonaleku izakhamizi zikhulume zikhululekile okwenzakalayo kusuke lapho kuyo kwezinye iy'ndawo lazo ezithiyene hhayi lokhu ukuthi khona kuzalandwa kuthiwa khona lwana i-victim liyana ephilayo ngiyelandwa sokusiyakhulunywa lokhu kwenziwe lokho nalokhu sokuphelile
hhayi siyabonga baba umkandla aqhubeka ubambile khonapho ngithathe umlaleli wethu wakuqala unyathi kunjani mdluli
ngiyaphila baba kunjani
hhayi siyaphila uyizwile indaba sungenile kuhlelo
yazi ukuthi into eyenzayo laba abantu yikudlala ngabantu okokuqala nje bafanele baphela abantu ukuthi laba abantu bababulalelani
ungaphongo uqhamuka nje sokuthiwa kuyalungisiswa sokuyagujwa amathini amadala izinhliziyo zabantu zingakaxoli. Kufanele ukuthi bahlale phansi nabantu babuye bacolise batsho ukuthi bababulalelani abantu bakithi. Into esifuna ukuyazi okokuqala bese kwenza ukuthi uma sebechazile konke labo bantu bafanele bathonisiswe bonke abayenza lezi zinto ngoba basaphila abaningi bakhona okwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuxola. Namhlanje badivide ilizwe kabili noma kaningi ngenxa yezenzo zabo ezimbi. So asivela singeke sicole ngakho khona lokhu ukuthi bese behamba bethumela abantu babo ukuthi abayegqupha amathuna abantu bangcwatheka futhi lokuyana ikuzwisa abantu ubuhlungu kakhulu. Sayibona yonke into eyenzakalayo esikufunayo ukuthi abantu bahlale phansi labantu bacolise bona omnangagwa laboshiri laba izikhinzi zezami zonke lezi ezazibulala abantu.
Ngamanye amazwi Mdluli uthi wena indaba enkulu lapha ikuxolisa lokubotshwa kwalaba babehamba phambili kumbhuqazo wegugrawundi.
Kunjalo baba, kufanele ukuthi baxolise lokuthi babotshwe laba bantu ngoba into abayenzayo ibuhlungu kwethu ngoba namanje abantu abaningi babaleka basegangeni bebaleka bona laba bantu bayesaba nokuya ekhaya. Labantwana abagcwele ibhanga lonke abanganazincwadi abangakwaziyo lokuthi abazali babo babanjani ngoba into eyenzakala yayibuhlungu. Abona ukuthi uma umuntu ongumama edatshulwa isisu nge-benefit LK kuthe uzithwele umntwana e-president kubulawa abantu abadala ba-over 70 kuthiwa ngama-president nabantwana abancane ababe-reja amantombazane aye labo 10-15 years kwakungama-president yini.
Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo Nyathi.
Ngiyabonga nami ngibane ngikhuluma naye.
Okhuluma lo Ntungamile.
Okay siyabonga Nkomo.
Ngithatha omunye njalo umlaleli uNkosinathi Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila mfowethu njani?
Hayi isiyaphila. Usixhuma ungaphi wenda?
Sejohnsville.
Aha, uyizwile indaba?
Ya, ngizwile indaba. Eyi yona engathi ayihambi kahle.
Ngani?
Ya, izela kufana kube njalo. Yena lo nguye wenza njalo, nguye lo manje ungu-president. Manje uthumela le committee neye ekepa amathambo uzoqedani kuthi ukuthi sinabo abantu uyabazi bonke ukuthi bangawabanye vela kwazakala ukuthi bangcwatshwa uphi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 esixoxela bokuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni uhlelo esiletulela lona enkundleni ye-Facebook. Yenzisa kuphela yengoma ke leyo ingoma ye house isiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi eCholocho ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Kodwa abanye babantu ababulawelwa izihlobo bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba. Kwanele Mthwakazi olivaleliswayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.